So we seek out this endeavor of VOA in Debele.
Linga livuka njani isilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abakhuluma ulimi lwesidonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli.
Abangeke abantu ke bathi bekuthande nxa yokuthi kawani ngaphakathi na kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa uhulumende ngakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi.
Elemelika liqale izolo ukwethulela uzulu ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi baba Gande, nangokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto
zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ulimi lwesidonga okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leVictoria Falls kuthiye abakhuluma lolu limi abavela eBhinga besithi lanxa bencuma lokhu akwenzileyo bamangaliswa yikuthi kanakekeli isigaba sabo. Isigaba seBhinga siyasilela kwezengqubela phambili selokhu ilizwe lathola uzibuse. Umnangagwa ube londa imbali yakhe lapho aphiwe inhlonipho emqoka yedolobho leVictoria Falls. Wasekhuluma ngesidonga esithi lapho akhulela khona eZambia yikho okulabazali bakhe abakhuluma khona isidonga. Kesizwe amazwi kaMnangagwa ekhuluma ngesidonga.
Ndalumbakaruthi kambo mwaka wa 1972 ndeweza wono nizwa kuprison wakandi gusha kuna niku kamimasu mprison alindende kumjesu kumungwa kumungwa kusaka kuna wikunduzwa iba wajia liwangu kwebari asunu kwebari ndalumba kareti uti kansuli ya uno ya Victoria Falls Council yandilimikeka ngipa freedom of the city ndalumba.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma edolobheni leVictoria Falls. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixoxe lowake wamela isigaba seBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla leMDC Alliance.
Chris okwakuqala mbonakala ukuqakathekile ukuthi ngitsho ukuthi khona wonke umuntu uyathakazelela ukuzwa ulimi lwakhe lukhulunywa ngomunye umuntu. Kunje nje abantu abesintwini abesindebeleni nxa bengizwa ngikhuluma kahle kangaka ngokucacileyo ngolimi lwabo kuyabathokozisa. So ke ukukhuluma kukaMnangagwa ulimi lwesitonga abantu bakithi kubathokozisile ukuthi hawu lathi olwethu ulimi luyaziwa ngabanye abantu njalo bayathanda ukulukhuluma ikakhulu lapho alukhulumele khona. Ulukhulumele emfuleni abantu besitongeni thina vele sithiwa we are the river people ukukhulumele khona kithi. So ke abantu abaningi kubaphethe kuhle kubajabulisile khona lokho akwenzileyo uMnangagwa. Esikudingayo ukuthi ngabe bonke abantu ilizwe lonke nje jikelele bangananzelela ukuthi indimi ezikhulunywayo kuleli lizwe ziningi kakhulu. Akufuzanga sonke sibangani singabakhuluma isiNgisi, singabakhuluma isiNdebele, sibe ngabakhuluma isiShona kuphela. Indimi zonke kazikhulunywe ngaphakathina kwaleli lizwe. Okwesibili ke
yesasi vele sikwazi ukuthi uMnangagwa isidonga uyasikhuluma kusukusela ngesikhathi engena ngo 2017 abantu bake bakhuluma ngakho ukuthi hayi uMnangagwa ngani ngowakithi ngowesidongeni ngoba phela siyakwazi ukuthi amadonga weZambia lalapha kithi eZimbabwe but singabantu bani so ngenxa yalokho ngenxa yena laye sijuta abazali bakhe ngabe esidongeni khona ngale eZambia kuthi ukuthi hayi ngomunye wethu into enhle kodwa ke esasikukhangelele ukuthi mhlawumbe uzaguqula indlela izano esiphatha ngayo thina njengabantu lokho engenile ngo 2017 kwaze kwaba namhlanje asikaboni lutho olutshengisa ukuthi thina usiphatha ngcono ukwedlula indlela izano kaMgabe ekade siphatha ngayo.
Bakhona yini obazwileyo abangani bamukele ukuthi uMnangagwa uyakhuluma isidonga ulimi lwabo okungabangela ukuthi ngesikhathi sokuvota bamvotela
ekuvotela kulanto etshintshileyo Chris ukuthi khona ukukhulume ngolimi lwethu kakutsho ukuthi khona sesiyamvotela abantu kabavoteli abantu ngenxa yokuthi bakhuluma ulimi lwabo abantu bavotela abantu ngenxa yokuthi bazibona beyingxenye yalabo bani hatshi ukuthi ngenxa yokuthi ukhulumile nje kodwa sikwazi ukuthi phakathina komnyaka wonke mhlawumbe lilanga elilodwa kwemiphakathina kweminyaka eminingi lapho wakhuluma khona ulimi lwethu abangeke abantu ke bathi bekuthande ngenxa yokuthi kawani ngaphakathina kwempilo yakho ye 8 years usukhuluma ulimi lwabo ambona ukuthi kuyatshintsha ulutho lokhana ngokungatshintsha kuphela ukubana ngabe kuthiwa izano iyatshintsha layo indlela ebona ngayo abantu besidongeni ibasebenzele ibancedise silenze izinto eziningi kakhulu esingakutshela zona ukuthi ngabe lokhana kwalungiswa lalokhana kwalungiswa ngabe thina lati njenge district njenge sprint ngabe siphezulu ngabe siphakamile ngabe impilo zethu zingcono kodwa kathesi esikubonayo kuncindezelwa ukukhangelelwa phansi ukuthathelwa amagetsi edlula phezulu kwezindlu zethu singelawo yikuswela imigwaqo yikubona lamabhodi izathiwa iZimbabwe Zambezi River Authority ayila muntu even one osidongeni ongabona engena kubhodi ngale bayakhethana bodwa nabantu abasuke endaweni engela lamadamu so ke ambona ukuthi kungatshintsha ukuthi bamvothele ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda wake wamela isigaba seBinga North edalele eParliament engwebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Gatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abangamathumi amabili lasikhombisa 27 abangabanye abahlolwe izolo batholakala belegciwane le-coronavirus. Abangamathumi amabili lane 24 ngabakobulawayo. Akula obhubhileyo ngesikhathi kuhlolwa abantu laba. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamathumi ayisithupha lantathu 63 abasinde emkhuhlaneni lo bonke bengabakobulawayo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi uhlelo lwayo lokutshengisela ngokugqoka ezimnyama lokuqhubeza uhulumende izikhalazo zabo olwenziwe kuzigaba zonke zelizwe ngolwesihlanu luphumelele. Lolu hlelo oluphiwe igama lokuthi Save Our Education Campaign belujonge ukulimukisa uhulumende ukuthi abantwana besikolo akumelanga babhale imihloliso ngoba bengalungisisanga ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lokuthi izikolo kumele zivalwe nxa kungakalungiselelwa kwenqabela kumemetheka kwegcikwane leli ezikolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lonobhala we-ATUS esigabeni seMatabeleland South, uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Uhlelo le-Save Our Education Campaign uhlelo esilulungise njenge-ATUS ukuba si ncedisani lomphakathi sicele besixwayisa umphakathi ukuthi asihlanganiseni amakhanda silungise imfundo yeZimbabwe ngoba kule zinto eziningi esezenzakele eziphambanisa imfundo yeZimbabwe ukuze ingabi imfundo elohlonzi. Okokuqala, ababalisi bayakhonona bakhala ngemali abayiholayo, imali abayiholayo incane ayenelisi ukubaphilisa. Kunjalo abantwana khathesi babhala imihloliso o-form 4 labo form 6 babhala imihloliso kodwa babhala bengafundanga kulo mkhuhlane COVID-19 osumemetheka ezikoleni. Abantwana bayagula abaningi sebetholakale elo gciwane le-COVID-19. Zonke izinto lezi ziphambanisa imfundo yeZimbabwe, zenza ingabi imfundo elohlonzi. Nxa abantwana bezabhala bengafundanga, kambe yini ezaphuma phambili le? Abantwana nxa bezabhala u-form 4 beqhubeke beye ku-form 5, abantwana bebhala u-grade 7 besiya ku-form 1 kungela nto abayifundileyo, kutshengisela ukuthi siphunga ukuthi beqhube kunjalo kungela nto abayaziyo. Kunjalo njenge-Atuzit, asihlanganiseni amakhanda sixwayisane ngendlela yokuthi singaqhuba njani, njalo sihlanganiseni amakhanda sibone ukuthi singamxwayisa kanjani uhulumende ukuthi hhayi asilungisiseni lokhu singaze sabulala ingqondo zabantwana, singaze sabulala imfundo yeZimbabwe.
Manje uhulumende engehluleka kumbe ale ukuthi alandele khonokho elimtshela khona, lizathatha nyathelo bani?
Nxa uhulumende engakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi. Ngapha silwisana lokuthi sithola imali engenelisiyo ukuthi siphile thina njengababalisi lemuli zethu. Ngapha kulo mkhuhlane we-COVID-19 sifundisa sisaba ukuthi kambe ngilale kumbe umntwana ulale igciwane ngizamthelela yini kumbe ngizamthelela. Kunjalo sifundisa abantwana, sesike sahlala isikhathi abantwana bengafundi, sesithi bebhala imihloliso kunjalo bengafundanga. Mina njengombalisi kuyangihlupha ngoba umntwana lo ngwini azaphuma lakho yena ivele engafundanga kodwa ngithi ebhala imihloliso kunjalo. So thina njengathi njengababalisi sithi hayi, nxa singasalalelwanga sizakhalala umsebenzi kuze kufike isikhathi lapha abazasilalela khona izikwaso zethu. Kodwa kunjalo asuze siyekele ukuthi sibe silokhu sixoxisana labazali, sibonisane, sidinga indlela zokuthi singaqhuba njani.
Wona umumo we-COVID lo umi njani ezikolo?
Umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli, ulokhu ukhona ezikoleni, ulokhu umemetheka. Lokhu esisithi abantwana beqhubeke besiya esikolo, singathi sesizwile nje izikolo lapho lalaphana kuthiwe sokutholakale abantwana abalegciwane le-COVID-19. Esikuzwayo ngokuncane kwakhona ngoba izikolo ziningi ezingaka lapho abantwana abangakathestwa khona batholakala ukuthi balalo yini igciwane. Kutshengisela ukuthi kusalomsebenzi omkhulu umele uyenziwe ngoba izinto ezinjengama-PPEs ezizwe ezinceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki azitholakali ezikoleni eziningi.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana, ngunobhala we-Atuz esigabeni seMathebeleland South. Lanxa izulu lisina elizweni lonke jikelele, kwaBulawayo impompi zamanzi lokhu zomile. Isikhulumeli sedolobho leli unkosikazi Nesisa Mpofu uthi amanzi asengene emadamu malutshwana kakhulu okwenza baqhubeke besabela uzulu amanzi ukuwalondoloza. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri othi izakhamuzi seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu.
Umumo wamanzi lapha koBulawayo awumanga kahle sibili, even though izulu liyana, kodwa sengikhulumela ngapha esigabeni sesizinda amanzi awakho empompini. Kuyasimangalisa kakhulu ukuthi uhamba njani.
Abantu bayakhongozela yini amanzi okwenza kube ngcono ukusilela kwamanzi lokho?
Abantu bayakhongozela sibili izulu leli. Yiwa amanzi angani asisinceda, yiwa amanzi sanatha, wona la manzi angahlolwanga evela from ama-asbestos. Yiwa esasebenzisayo ukupheka lokwenza konke okwezindlini.
That is if manxa izulu linile, kodwa
okubuhlungu yikhona ukuthi khona thina sesiphila njengabantu abahluphekayo ngoba thina sodwa abantu besizinda ngikhuluma ngesizinda ngoba yisigaba enhlala kiso asitholi manzi kodwa kwezindawo ngabe bayathola amanzi kobonkulumane ukuthi kuhamba njani akuqondakali njalo kumbe ukukhethana kumbe kuhamba njani siyazama ukuhamba emahofisini bathi bayabuya kodwa akulalithuba lulungisayo sisisabele imikhuhlane le
umnumzana Raymond Phiri sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma a Voice of America at Washington DC
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lakule South Africa ele Times Live lithi umdlali wenguqu uMojeka Madisha obedlalela iqembu leSundowns lelesizwe elebafana bafana ubhubhile izolo emadabu kakusa ngemva kokuba imota yakhe iphambuke emgwaqweni yayitshayelela insimbi uMadisha ubhubhe lomngane wakhe ongavezwanga igama kodwa akwazakali ukuthi obetshayela imota ngubani Iphephandaba lobulembu be-internet ele News Hawks lithi amasosha eZimbabwe alungiselela ukuyaphathisa osowabo kwele Mozambique lapho okulempi labahlamuki besimoslem abadlulisa amalawulo leli phephandaba lithi ugatsha lwezomvikela luthi amasosha eZimbabwe azahamba eMozambique phansi kwebutho lomanyano weSADC Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi mina ngilombuzo nje ngalezana uphefu le. Ukuthi kati yona ye bezwa ngubani ukuthi ukuhlukumeza abadiki ukubusilizwe, ukubulala abadiki ukubusilizwe ngendlela abaphilisa ngakhona abantu. Phela abantu ungathi baphila emazweni anguteni ekhaya, kodwa ilizwe liyi-one. Ukuthi kube ngangabantu abahlala phansi labantu bemamela izakhamizi kodwa bazomangelwa abantu ngoba vele bona ngumntu kayiphikisho awunzeli ngendlela abadilizelela ababantu izindlu abantu manje basebenzibeni babhekana lobuzima becorona yokuqamba amanga ethi uvikela abantu icorona abantu kababazivikele utshela abantu amanga into yonke isegcekeni kakhulu abantu ongavuniwe labo bantu omnangakhola laba bantu vele abasogovernment laba bantu abangaba lomuntu ngejelisa ukuthona kuthi akule lockdown izima kungamanga kula lockdown apha ngizizwela nje abantu kuphela ukuthi bengabasula umbuso wabo omubi njengalokhu abakweza kambe umuntu lwengqondo umuntu ofundile ungadilizela abantu izindlu ngalesikhathi ngapha kuthi akube le social distance laba bantu bazoyenza nini i-social distance ayinti kuzobala vele ukuthi ilizwe lelavele kanti la president ilizwe ngeke lilunge ngilikhathana vele lokulunga mna ngaba ngika avusilizwe ngihlezi ngisitshes everything azomuntu ongavusilizwe lomuntu izindlu zakhe zimbi zibone loba ngubani lo muntu 2023 ekoti uzoyina uzoyina evotelwe ngobani abantu bonke bemzonda abantu bamenyanya lo muntu abantu bamzonda abantu bemnyanya abantu bathelezini ngayo lo muntu
sanibonani 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 basakazi westudio sanibonani njani ngabhemeli cha thina siyaphila nathi siyaphila bonge iy'ndaba enisithulela zona bongamajaha amadala esizokubuya aphumula uChris Gande ogibs dube ontungamili nkomo oprofetis jeremaya osithandekile mhlanga obathabile masuku oMavis Gama uAnastasia Ndlovu bonga sithi qhubekani ngomsebenzi enisithulela wona nomlondolozi Ndlovu sikujawa niyibambe kanjalo ibambe kanjalo siyazithanda mpela iy'ndaba awusezimamela zonke izisuku ingakhohlwa konje nobani umayigobe mina engikhuluma ngubran Mthokozi Ndlovu ngihleli lapha egoli hawu ngisaphumula lapha kungesonto namhlanje fika niyibambe kanjalo basakazi bethu
Yes, sanibonani basakazi abahle. Kukhuluma noNgwenya la eGoli. Ngisemsebenzini nje njengamanje niyaphila kodwa nonke. Sibona unyaka usuphela lube kunzima konje. Nomkhuhlane ungathi ufuna ukuqala phansi kodwa ke siyakhuleka ukuthi ngathi ungahamba kwehle bakithi. Sinesifiso esokuyabona abazali ney'ngane zethu ekhaya le ngoba nje sesihlala egangeni njengenyamazana. Kodwa siyafisa ukuthi sesifika ekhaya. Futhi-ke ngiyakhulela kuyo yonke imuli eZimbabwe amagumbi amanomhlanga ukuthi uNkulunkulu ngathi ngahamba bathinte ngesandla sakhe somusa. Abafisa ukuya emakhaya baphumelele futhi babuye babuye ngoba vele sesiphila la asinakho okunye singabambelela kukho. Ngiyabonga.
Ye, siyabonga bantu baStudio 7. Siyile khuluma ijaha i-FF Nkululeko Sibanda. Qinisile sibili Nkululeko Sibanda. Hhayi sithi abantu bezanuphefu abe siNdebele nabafundanga ngakho obazi impumputhe nje. Yena wenzani kuyofundileyo lwama-degree? Ikuphi ositshengisayo kumbe ikuphi owasitshengisa khona? Ngisitshengisa ulaka kuphela olubalalo phela ukhuluma ngolaka ngikhiphe kuphela njengentuthu yesitimela okanye izayenzi yezi qede lapho ichitheke ingelayo ithwele ezile zazibuza azihlonya. Yabona ngibikelele ibhango family yonke yimi uzosathwela.
Siyabibonga lina elisiphathela izindaba kwi-Studio 7 lisihambisela ama-audio yethu ngezindawo ngezindawo imibono yethu abantu beyizwe. Mina ngikhulumayo ngisejubeki ngisithi mina uNgwenya osolwayo Ngwenya siyamuzwa udokotela fati indlela okukhuluma ngayo sokungani i-corona yenziwa eSouth Africa kube kathi i-corona yavela eChina. I-China nxa sikhangela ilizwe leZimbabwe lingazake liswele i-COVID ngoba ama-China yiwo amathiwa aweZimbabwe. Kube kathi uNgwenya engomunye ngawuxwayisa kakhulu akhulume lehulumende yeZimbabwe ukuthi ayizame ukuthi ngendlela zonke ibone ukuthi ama-China abuya eZimbabwe abuya ehloliwe ngoba nxa sikhangela e-South Africa lile mitshina eminingi ehlola abantu abaningi esikhathi esincane. Kube kathi iZimbabwe ihlola abantu abathathu ababili ngelanga. So bona bese bebona ngani iZimbabwe labantu abancane abale corona. Kube kathi corona ivele eZimbabwe igcwele abantu abahlolwa kuhlolwa ngokukhethwa kuhlolwa ngokungekho okutshengisa abantu bonke ukuthi abantu bayahlolwa. Lokhu kwenza ngani eZimbabwe ngabantu umkhuhlane abawuthatha kweleso safuya kuba besasasuka abantu baningi kakhulu njalo imitshina iminingi ehlola abantu ngesikhathi esincane njalo abantu bebaningi kuphuma abantu abaningi eZimbabwe. Kutshoni kuhlola imitshina emlithwane kuphuma abantu abalithwane sokunganayikho sokungani. Sesicela ukuthi usolwayo Ngwenya akangani uyasixekela mbijana thine esizama ukuziphilisa kweleso safuka ufuna besokungani isesava yiyadala umkhuhlane. Sicela ukuthi bakithi akananzeleli inkulumo zakhe lezo ukuthi azihambelani ufuna sithabe nzima ezindleleni lapha sifike emakhaya. Ngedlulise lokho bezenza ukuthi nathi ukhuphe lo bhede abangenisa nemgwaqweni anti ukhuphe uthi yena nguye wazi iconsini ye-NDC. So sifuna ukubona ukuthi ikhothi ikhangela ngeconstitution kumbe ikhangela ngokuthi lo usapota iZANU-PF njengokhuphe. Sifuna ukubona ukuthi iza kuqondisa yini njengona eyitsho nje umfokazinto ukuthi hayi umakhuphe kayilandeli iconstitution kumele ukuthi laye sibone kusenzakala khonokho okwenzakala kobeyochamisa njengona waba wayesebechamisa abalandelanga iconstitution. Ngibonga. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanya ngivela kwelenkayo sithi nathi siyawubonga imbono yonke ephumayo kodwa eminye iphuma ngokutsheka izingani thina esivela ngapha sikhibheki kesibuya ngecorona eZimbabwe kula corona. Khathesi abantu bathwele nzima bavalele ezindlini abanakudla abanye sebebulawa yindlala kuthiwe yicorona. Abantu abaphiwe imali iyayivele ikhithiwe ukuthi izanceda abantu ayingadliwa ngabantu abangafayelanga abayidli isebenze endaweni ezingayisizi. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318. sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umuthi wejekiseni yokwenqabela ukubanjwa ligciwane le-coronavirus olungiswa yinkampani ye-Pfizer uqale ukuhanjiswa kundawo zonke zelizwe le-Melika izolo. Owakhethwa ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden ubikwa uzahlatshwa lamhlanje leli jekiseni njengendlela yokukhuthaza uzulu ukuthi ahlatshwe. Bakhona abaningi abathi abafuni ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kungakacaci ukuthi lilakho ukuphathisa na, kumbe njalo ungalithatha usala unjani ngemva kweminyaka embalwa. Abake baba ngomongameli abomnumzana George Bush lo Barack Obama labo bathi bazahlatshwa leli jekiseni emphakathini ukukhuthaza uzulu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalomkhuhlane, ngibona ngathi abantu badinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu ngoba kangiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalomkhuhlane ngokumemetheka kwawo ikakhulu khona ukuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So bazayamukela ijekiseni lanxa nje kukhona ukukhonona ikakhulu kwabakithi abansundu ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi ijekiseni yakhona le ilandeni ilande umuthi amene umkhuhlane lo kumbe ilande okunye. Ikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona bamhlophe beyo abagulayo kakhulu kodwa nxa kutestwa laphana bafuna ukutestela kwabamnyama. Yikho ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo ijekiseni yakhona. Kodwa mna mbona ngathi labo abamnyama kufanele ukuthi bayithathe ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo okwakhathesi ukuthi kuyini okungawuqinisa. Yikho engubonayo, ngibona ngathi bazayithatha ijekiseni.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu 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 kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile-coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America. Ngesizathu sokuthi i-Texas ayizangi vele ibe i-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Baba ngabantu abakhokheli bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje kube nje akube nje akube nje akuvalwe abazange bakwenze konke khonako. Manje kama-results akhona asechaya ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thina i-Texas sort i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha siyesaba nje siphonge ukugxumagxuma lapha nalapha. Kodwa ke kuyezwakala ukuthi abantu bafasile badlula ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni ze-border le-Mexico bayafa kakhulu abantu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Ngaqhibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abakhuluma ulimi lwesiTonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli inhlanganiso yamatitsha la emaphandleni eAtuz ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.